Ye, tina saba le meeting eyabizwa ngumeya wePetukumba. Sahlala phansi njengamachairperson amacommittee onke esilawo kucouncil. Sabonisana ukuthi ezindaweni lapho esikuzo njengama-leaders silathi sifake isandla esikuthi sidinge uncedo kuma-stakeholders yethu, ama-business people, ama-churches, lawo wonke muntu ongakwanisa ukuthi afake isandla ngendlela angayikwanisa ukwenzela ukuthi sithole zingaba yimpahla, imali lana okuthengwayo ukuthi sincede labo bantu. Lakhathesi kulabantu siyafaka kuma-group ethu esilawo ama-WhatsApp, abanye kuma-strict meetings siyakhuluma nalaluhlupho esahlangana ngalo njengeZimbabwe ethi mani ukwenzela ukuthi abantu babuye basilande labo abaloncedo, noma ukuthi sibadirecte sibancede. Abafuna ukubuya nge-line yepati siyabadirecta, sile-party office ebamba khonoko. Abafuna ukubuya njenge-individual siyabaleta lathi sibahambise ngaleyo ndlela abathanda ukuthi bangene layo ukuthi bafake labo uncedo labo.
Sikhuluma nje, kuyini okubambekayo eselikutholile kumbe eselikuhambisile khona ngale?
Right, okuhambileyo sokukuningi through our mayor, okunye okubuye through abantu abakuphathi ngendlela engiyitshoyo kuma-group yethu. Sokukhona mina ngikhuluma kanje kukhansela wedivariseko there is ubaba izolo sibili owabuyayo waqala wafaka ku-group yethu esilayo sinothiwa ngumatibiri oku-ofisi yethu e-Morgan Tsvangirai House, kulapho ahanjiswa khona ukuthi ahambise lolu ncedo alalo olwempahla. Oyaye efuna ukuthi afake naye uncedo silama mayors from just like Mutare la Masingo lekwezinye indawo, through our councillors noma through any one of the party executive, our hierarchy,